Kweziphathelanelo mnotho namhlanje uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Africa we-Intra-African Trade Fair wobulawayo namuhla wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana owe-Zimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sivuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu kwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abamabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba-advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole i-business even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya nje njengoba kule COVID. Imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Afrika. Uzananzela ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phesheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Afrika into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phesheya kolwandle lapho esizithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi e-Africa iyathatha umnotho wayo, icontrole umnotho wawo, icontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano onalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uzakwanisa ukuthi lathi usisize. And sisize sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa uzahamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi uyacommunicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, uyacommunicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thina i-Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakobulawayo, sixoxele umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafika ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiki ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezitshiyeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiki ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanthiwa omama bebandla elithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzongezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandla elithize. Kodwa ke inani elabantu elithe lafinyelela e-trade fair lilutshwana nxa uyiqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair laphana. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baqoqisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba sokuza kwenza ukuthi izinto ezitholakala eAfrica kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi Afrika kule kunengi okwenjiwayo, siyakwazi ukuthi Afrika kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa sokuza kwenza ukuthi iAfrica ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu beAfrica baku primary industry bayaproducer kuphela bathengise kunjalo kungaprocesswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba lembukiso enjalo kuza kwenza ukuthi osomabhizimusi beAfrica bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla abazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kweAfrika.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wezeTITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo.